kubuyela emuva. Emuva sokukhathana kakhulu ukuthi sibuyele emuva. And phambili sokuseduze ukuthi sichaphe umfula. Sikhuluma senze nje bayakhuluma bathi kabangazi, but basenda abantu ukuthi kube ledalo. Nxa bekhuluma kumidiya bathi kabangazi, kodwa ngasese bayabhoda bathi vuyanini sikhulume nini, ngoba into eliyikhulumayo leyi yiyo sibili. So sebethumele othimba, sebethumele bonke abantu, that I cannot mention all the names, but sebebathumele ukuthi sikhulumisane. So I cannot ngikhulume ngoba kusaseyimfihlo yephathi. Bakhona abantu asebebathumele ukuthi sikhulumisane.
Ubatshelani abantu la?
Ngithi kabahambe kumidiya kuqala, bafike bakhiphe amazwi abo okuthi thina singama-terrorists. Abahambe kumidiya bafike bakhiphe amazwi abo ukuthi kabasazi. Abahambe kumidiya bayecorrect narrative ukuthi thina asazakali, akula membership ekhona ngathi. Yethi bona ingani balayo i-membership, ingani bona bangunkulunkulu ukuthi nxa sokusiza kibo i-membership is not required. I-membership is required only nxa if their authority is being challenged.
Lapha-ke uthi subethele isipikili zokugcina esokuthi asozukhulume lapho.
Ukukhuluma labo vele kuyize, sebephuzile kakhulu. Sesingakhulumisana, sesikhulumisana nge-way forward, ngoba i-way forward yethu is very clear. Savumelana sifoma iparty ukuthi sesishiyana lezinto ze-MDC, sebesithathele ibizo, asidinge nini ibizo elitsha. Nxa singathola ibizo elitsha, sesilitholile nanti ibizo, basithathela futhi okuthiwa ngu-Citizen Convergence for Change. Sabuya lebizo elokuthi ngu-Citizen Coalition for Change. Savumelana ukuthi singaqeda lapho sizakuya ku-Congress.